sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesine emhlaka 13 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding.
Ukubhubha abantu abangamachumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeta. Ibandla lezanu-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandlaleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyeta emgwaqweni osuke e-Beit Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Tollgate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyeta. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba eZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlu lweZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Paul Makiwa unobhala jikelelo yenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Yokuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimoto lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi la akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhangelela ukuthi kulabantu abanengi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona beqapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abachayeli bethu baye begijimisana le ndaba yama-target. Khona lapha njalo ke sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi bona la ama-public service vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona limgwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na ihlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomukuthi ama-crews abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama property.
Mnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association obesecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla leZanu PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla lelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywe namuhla ngomnumzana Chris Mutswanga isikhulumeli sebandla elibusayo otshele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngowalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba eseyehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswanga uphinde wathi abanye abadunga ukungahlalitheki elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi kusukela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo owezanu PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi kalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisa ngokukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazane lokunye okuhlupha uZulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziyelwa ludaba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqiniso ukuthi kuzaphumana kodwa sibesifisa nje ukubana aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sisipha ama-Africana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions danipha ama-Africana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba ababathathela izinto zabo.
Kodwa ubona zani kukhonokho kungaphumani nxa bexoxa ngakho kula ngale ke-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi azakusekela endaweni yama-reparations kakhulu. Singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakuyenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kube kwabela lapho abade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-land mines ngabo-World War I. So sibona ngathi i-Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe layo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho ababephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Abantu abanengi abathole nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla. Emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu, umumbu, indumba, umfushwa lokunye. Okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku. Uyezrachisa Sibanda weStudio 7, uBhota Bhateka obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba.
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Lusinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo weRenkini uthi kunzima.
Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nokuhlala. Ama customer abuya bathengisa sikhula ngawo semgwaqweni. Kuna abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje. Ngoba kuyi challenge. That na just to sell them over. Ngoba kuyamele sibhadale i-transport. Ngoba uthengisa lo mbawuthengisa.
Undodana Thuma layo bethengisa ukudla kwesintu yopopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akula mali.
Yeah, vele singicabanga ngiyaqedi vele ukuthonga kusabuyi vele imihla ngamalanga. Nxa uvuya ekuseni sucabanga ukuthi abantu abami bakudlani, unkosikazi laye laphana ufuna into zakhe ngale kusuka kube nzima khonapho.
Umnumzana Jobe Ntuta ohamba edobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina ngisebenzela lapha esipamprikini sithengisa iy'nsimbi. Siyazithenga kodwa i-profit yakhona siyiboni le muli labantwana babili lomfazi. Kwakhathi sibengisakhaya le nsimbini zona lezo yize sizinike ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba ngensimbi zakhona ngithola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela.
Umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu ophakathi kodubo olukhulu.
Akula umuntu oncedisayo, alofuna umuntu oncedisayo because akula lutho, izinto ziwomile. Nabantwana
abathengisa hayi imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo. Ugogo Madumani usemkambo wemakokoba.
Kufanele ningabafuna mhlawumbe njalo khansi kusenzisa ngamanzi ukuxhela imithi yaphumile, imithi yeporridge emunye ivumile ngale phansi. Kumele bedinga imithi enana nokuya kumama eyokuthi angabi ngamanzi ubaba nayakuhlanga abe ngamanzi igazi lichisa.
Emkambo wemakokoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo.
Nakhulu kananiangikhala ngemnyama lokho kwazibuya kuthi kudla mangangomuntu angagula mina azange mina ngadisayi ngadinga imithi ngaze lapho. So lokho kwazibuya kodwa umsiza ubonakala umsebenzi nsuku kodwa nxalo ethengisayo nje yakuthi into akuyihambi fast. IPP sayilapha IPP, but it's really tricky. But IPP, IPP sayilapha IPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uZulu aqaphele kunika ngosiwalo abathi belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ukondoda azibonele eZimbabwe kulezi nsuku. Walala, walamba. Umnyama yonke indawo. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane. Edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moise wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moïse owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi ukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Kusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lonobhala obona ubudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana loMongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky kwele Germany bekhulumisana ngalolu daba. ELeRussia yilo elaqala limpi ngokuhlasela eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Olandela zombusazo mnumzana Tim Muringai uthi kuqathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisana nomlotha ngoba limpi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqhakathekileyo lapha ukuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So ngathi akuyistalemate nje ukuthi iUkraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy yeRussia ngathi ayisingeni enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba abantu abarelated anyway, ngama cousins bona laba abantu. So ukuchana kwabo hey bese kuserious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimenta lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Esiyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela.
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa kwenza khona kuPutin laphana, ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution. Otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So, I umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awazi ukuthi abekufuna ikuyini. But at the end of the day uqhakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Muringai landela zombusazi zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengoba kulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla lezano PF okulabanye abafana lowalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli Mason Mnangagwa esithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandlaleli okulabanye abathi uMnangagwa sokumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubana uhulumende kaMnangagwa kunye layo uMnangagwa njenge-individual siyehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. Ugeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise e opinion yakhe kodwa ngebhadi yabantu bezano ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabosi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga. Into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke, okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganamntu angathuma sonke, including abantu abadala abanjengabogeza, including abantu abadala abasetsholotshela upane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza. Unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi, namhlanje sebexabana sebevela egcekeni, kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto esivele sizifuna.
Ye, uyamuzwa baba Nkomo, uyakhuluma lapha ke uba umlalazi.
Into engifuna lapha ngisho ukuba umlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungile lokukhuluma akufunayo nakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe likufa kanjani, akula muntu okuphikisayo konke lokho, iZanu-PF ayikuphikisi wonke lokho, umuntu wonke lelungile lokuthi akhulume. Kodwa sosiyanga ukuthi indaba engikhona uyibeka njani, njalo nje uma sizikhangela ukuthi ungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe, ungabe ungasuthiseki. Kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuka yomkhokheli welizwe, sungenisa umkhokheli welizwe, sungenisa ibandla, sukhuluma okunye okuyizinto okuyibana nxa usiya ku-constitution ngale, wena owedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokho kulakho ukuthi kuphambanelani lesisekelo sombuso. So ngaleni ngathi mina ngakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaposi abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela. Angithi bona be-opposition bajale ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU-PF ngababutsho. I-ZANU-PF sizama uku-investigator, ngingathi i-ZANU-PF amaposi ase-investigator ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu, sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lomvikela ebantwini. Unama yini wena ongosembusweni ukuthi okhuluma ukuthi awube lomvikela abantu bamathawu, ungavuma yini awusuwe?
Ye, khonapho-ke baba Mlalazi ngena-ke sizothuthini ngokwethula ngukhona.
Ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini. Umnumzana uMnankagwa ulethe imuli yakhe labantu abakhe phambili kuhulumende. Ngokubafaka kuhulumende Nkomo, usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo. Njalo abantu bakaMnankagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena. Kuyini okwenza badle, njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende? Yiyo phela le ethiwa yi-nepotism, kodwa le ivumela kuzamlina ngoba lihlala lingabantu okumele baqakeze kuphela. That's number one. Okwesibili, amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against uMnankagwa? UMnankagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye? Ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo, mhlawumbe ezinto ziyakweqa. Kulo mnumzana othiwa nguMonzola, komnye umnyaka wake wathi uMgabe nguNdofa ofida ngegazi labantu, bambopha bamsenkantolo. Indaba yaze yafika e-constitutional court. I-constitutional court yathi hayi, lina bantu ake lisuke la, lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale, alizake liletha abanye abathethiswa nguMgabe. Ngoba thina njenge-court siyazi ukubana uMgabe kasogoblin, angazi mhlawumbe yakho eqale yona. Kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power, namhlanje uGeza usengumuntu omubi. Uma uGeza ubekhipha uMgabe kunye lama-veteran amanye ubengumuntu omuhle, nxa esesithi uMnankagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni, kuzavela aphume ngaleyo ndlela angena ngayo. Hayi, kathi baba Nkomo, why lisilile selective memory kangaka?
Ye, baba Nkomo, ngena kulapho uphosele ukugcina.
Baba Mlalazi, ukhanena kule nto ongadudiye lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo. Mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisisekelo sombuso sithini. Ungambaliseli wawomgaba, ungambaliseli wawuthinithini. Mina ngikhuluma ngokuthi uma umuntu sethe wabuya uyikuso ufanele ukhulume, ikakhulu sigcina ngokukhokheli, kufanele ukhulume ngabo labo ngendlela enjani. Njalo wena nxa usubuya la kwibandla eleZANU-PF, ibandla leZANU-PF lilesisekelo salo futhi ukuthuma ukuba ugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sifana nama congress kulapho ukhuluma khona izinto ayibona namhlanje osowubuya omlalazi la ubangelele ezintweni zethu.
Lapha nizomnumzana Malaki Nkomo olilunga lezano PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandele zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 nabalandeli. Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long usaphethe iZanu PF inkohlakalo angeke iphele. Bazoyikhuluma manje, bayikhulume manje inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo yokukhipha iZanu PF emandleni. Kumele nje ivele ihlukane namandla iZanu PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibone i-new start, i-new beginning. Ngoba ma kungena new beginning lapho ekhaya, yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto, bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa iy'moto ezidurayo zithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7, Studio 7 linjani sihlobo, thina siyaphila. Thina bakithi sile kumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa umnanga kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sikhathele bakithi. Uma kuthiwa uZulu weZimbabwe ulesifiso sokuthi umnanga kweqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni. Bafiwe abantu abasezimbabweni, bakhathele abantu, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yipho. Hayi, thina sikhathele bantu. Kathele.
Salibonani, libele la ukhumdana wongwena Mthwakazi. Angisho ukuthi manje ngokomthwakazi engithengi ama-MRP, hayi ngokomthwakazi nawo ngokokudabuka ithi komthwakazi emathebeleleni. Ngisola khonokho okwenzakala ezweni lakithi sakhile. Siyalizwa liyalumana abantu bezanu liyalumana liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume njengomuntu. Hayi, indaba zayizolo ezantambama, ukhulume njengomuntu. Ngesinye isikhathi lokhu kukhuluma nje ngimze Chokoze umuntu wakithi. Chokoze ufuna uhlale evumela umnankakho kuphelauzweni. Uhlale esithi umnankakho yena uhlale eseza umnankakho umuntu omuhle. Umnankakho akaze abe muhle, abone ilizwe liphelele nje. Basitshontshile, batshontshile, batshontshe umnotho welizwe. Phelele umnotho welizwe, nya! Ake ngingabi mude, kufana liyamizala lena. Lisenzele kahle, yathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kona manje likhwamile izwe.
Ubonani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami le ibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi isikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiya lwela iZimbabwe labantu beZimbabwe, ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathilize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasinyeni. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli-oveki, ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela ukukhulula abantu, ukukhulula isizwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngu-Live Talk namuhla kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamathumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yakwa-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZanu PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Sigqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.